ngapha kokulala abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awusekathi welatshwa njani. Abantu kobulawa shili balokudala lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abelemhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sicele zimangaka izibhedlela zedingela imithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu sibili abantu bethi hayi lapha sofanele sikhulele sibili kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane ungavuki eZimbabwe kulapha koBulawayo, ngoba ungazubuya lapha koBulawayo kuvuke eZimbabwe sile nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo. Njalo nje bananzelele la mafasizana lokuthi uhulumende uthi usefake ilisho, asiboni lapha sibili abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu balabanajeafane bafake ezisele singazi ku-isolation. Thina singananzelela vele ezo zibhedlela ama-facilities anjalo phose asiwatholi kuhle phose la madokotela njengoba linanzela ukuthi vele ba-on and off emsebenzi nababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hhayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozizele lomkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo. Yebo, kwanele yini khonoko ngokubona kwakho?
Ye, yikho khonoko okuhluphayo into kamini ngoma ukuthi ngayeshitena ubafakebefake uhulumende abakhuphahlabafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uyiqiniseke ukuthi kungatholakali ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela bayasebewunika abanye khona bezindlini. Yikwethi kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe nemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omusha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangeka ngoba ngathi ufake ilihlo fanele akhutshwe ebantwini asayefaka ezibhedlela ukuthi ayi-isolation. Khona uhulumende ufanele ngawe uyakwenza khona ukuthi aye bagcine ezindlini siyatshengise into silohulumende ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcina ngayo. So luhlupho esuke ngathi lukhona sile Zimbabwe ukuthi abafakele bezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba umkhuhlane yena umuntu ethegelekayo abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ube ngekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso yikuthi asiyaqiniso yokuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlube esilalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mtshina yakhona engadingisela ukuthi umuntu lawo. Okwenza abafake khona ku-isolation ukuthi bafake ilihlo indlela yokuthi uhulumende uyadimithi ukuthi hhatshi bo laba bantu lama angilayo imitshina engathi i-dictator ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona abantu laba abalahlupho wakhohlwa ngabo. Ke la ngakunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele khe mkhuhlane emine ehluluza lapha sela machinary. So ke kule ngozi ukuthi engxenye uhulumende khonapho laye usevalweni lokuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlu